Ukulungiselela ama-by-elections njengebandla sivele sihlala silungile savela sasukuma singabantu abazilungiseleleyo so silungiselele sizimisele ukubana singene kulawo ma-by-elections noma nje kungakasicacela ukubana kuliqiniso ukuthi ama-by-elections asekhona ngoba sikezwa ukubana i-nomination court isikhethiwe njalo kasizwanga ukuthi u-president ugazetile ukuthi sokulama by-elections kodwa hayi ke sizimisele ukubana sincintise ekhethweni ngoba silibandla elilandelwa ngabantu njalo elilosekelo entweni zonke esizenzayo sisekelwa ngabantu abantu hayi abantu be-MDCT ukhetho bahlala belulindele ngoba yiyo indlela esikholelwa kiyo ukubana nxa lingagaya usekelo ekhethweni liyathola usekelo libese lisibakwazi ukubana limela abantu lenze umsebenzi wombusazwe ngendlela eqondileyo.
Yona imali yokukhankasa kunye lokwenza ezinye inhlelo eziphathelane lokhetho ikhona yini?
Imali yokukhankasa senza lezinye inhlelo eziphathelane lokhetho lwama-by-elections imali ekhona ngoba sathola imali isikhwama njengeparty eseyavela kuhulumeni ngakho hayi imesimele isenele kuma-by-elections ngoba ama-by-elections aso elizwe lonke ma-constituencies wonke yiwona lawo azabe evulekile kubana kungena abantu ngakho ke imali esayitholayo iyenela ukubana senze inhlelo zomhlangano senze njalo sikhangelele ama-by-elections so hayi siyalungiselela imali ezizabe ikhona kuzasetshenzwa sizame ukubana siyenze ukuthi siyonqobe kulawo ma-by-elections.